lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngomgcini sihlalo walelibandla umnumzana Morgan Komishi lentatheli izindaba emahofisini alelibandla aweHarvest House eHarare. Uthe naloba kuke kwaba lendawo ezibe nokudonselana okuthile bahlale phansi bakhulumisana ngakho njalo bazaqhubeka beselulekana lapho kube nokufuthelana.
Bonke ababekhona babhala incwadi sahlola lokhu ababekutsho njengekhomishani. Siziqede ukhetho lwethu endaweni ezidlula 80%. Ukhetho lwethu lalusenzwa ngabantu abangalani lebandla le-MDCT ukuthi kungabi nokuphelana. Indlela ehanjiswe ngayo ukhetho lolu iyasithokozisa njengoba intando yazo ikhanya ilandile. Sizaphinda sihlale kukhanyisisa udaba lokuqulana olulethwe ngabanye.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Bawalelo Ndlovu uthi ukhetho lwamaprayimari olwe-MDCT luhamba kuhle naloba kube kwaba nodlakela kwezinye indawo.
Ukhetho lwamaprayimaries kubandla le-MDCT lwaqhutshwa kuhle uma kuqathaniswa lokwenziwa yiZANU-PF. Nxa sikhangela udlakela lwaba lulutshwane ukuqathaniswa leZANU-PF. Nxa sikhangela lokho esikuzwayo okukhulunywayo kokuthi kulezinye indawo lapho abantu ababekhonona khona ngama-elections wonke awusukhisi wonke umuntu, kodwa ibandla le-MDCT bazama ukuthi benze into efunwa nguZulu.
Unobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Douglas Monzora uthi osekubahlukumeza ukuthi abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission veki iyala logwalo loluhlu lwamagama asebabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll yona abathi bafuna ukuyihlola bodwa.
The MDC vote is that to be provided with the complete voters roll.
Sibambe i-MDCT labhalela iveki incwadi sicela i-voters roll kukodwa iveki iyasho futhi omunye lomunye bayizibonela ilungelo. Kusemthethweni ukuthi siphiwe i-voters roll le njengabe lesiya sizahamba edala njengoba besikhuphula umthetho.
Naloba leli bandla lisithi ukhetho lwama-primaries wahamba kuhle abanye bayasola ukungakhethwa kwamanye amalunga aveza ukusebenza labantu kuhle ngesikhathi besejayele ephalamende abanjengomnumzana James Maridadi omela itafala mavuku loGift Chimanukiro oyi-South Atton abangabanye bamalunga awuthola phansi ukhetho lolu lwama-primaries. Umsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Msuru wayala ukuthi ukhetho luqhubekele phambili kodwa ukhomishi uthi nguye obikwa esevume ukungancedisi kukhetho olubuyayo esezangena kudale lesenethi. Ngimele Sithu 7 useHarare, uGibson Bhede.